Ibizo lami ngolindiwe Maphosa, usecretary for iyouth assembly eMathebeleland South. EGwanda Central ama registration center bekhona bekulena le yamsithele esetown which is for iGwanda town, then kule esekholembono okuyi substation emsithele ongamafuswako lawakwenza kuma compounds, then emakhaya kule Daranyemba lesemkezane kuphela. Even ama mobile centers ena lawo ngesikhathi ahambe ngaso information ibingafikanga ebantwini ukuthi baziswe. Sokusika ngokuthi wena abanjengathi abale information nxa ulabanye abantu eduzane ubakhuthaza ukuthi hambani lenza le-register ukuvota. So umuntu wonke omele ebhalise, umuntu wonke omele e-check-e ibizo lakhe umele khona ngale ema-ofisini. Okuyikuthi nxa ufika khona ngale uzathola ukuthi kwesinye isikhathi bayabe bebhizi belitshele ukuthi khona sizalibona ngesikhathi esingaka, belitshele ukuthi hambani libuye kusasa. So ekugcineni ugcina ufrustrate abanye abantu begcine besehlile ukuthi bebuyeluke uye-check-a amabizo abo kumbuye e-register.
Kodwa bakhona abathi bayenelisa ukurejista nxa bengekho, kuyini kubenqabelayo?
Hhayi, e-town ngokwakho hhayi kuba ngcono ngoba ama-councillors akhona ayazama ukuthi encedise abantu ngokubanika izincwadi bona ababaye befuna ukurejista. Uhluphe esihlangana lalo ngapha ngesemakhaya lapho ama-polling station afakwe endaweni ezimbili kuphela. Ukuthi umuntu asuke lapho ahlala khona wokha efika ku-polling station usuke kuhluphe kwesinye isikhathi, and uzathola ukuthi osabhuki bona ngokwabo lama-headmen bona ababhala izincwadi zangkhona e-times baba lobandlululo ekubhalweni izincwadi zakhona. So into eningi especially emakhaya iyehlule ukuthi irejista ukuvota.
Mina ngukhipha Ngwenya, ngihlala eLupane eDaluka area, Daluka village insethu. Vele umuntu indlela enginanzelelayo engeze ethi vinesutho umiza umzethi kasuthanga, but indlela enginanzelelayo hayi ngapha amaphutha esilawo hayi mina kangiwaboni kangako esakhe kezwe ama-complaints kangako nje sibili nyake ngizwe nje oyabe vela khona esithi hayi kwenze kahle two of course lanxa even uyabe ungelasithupho bayakutshela bekurife ukuthi go and collect into ething lakhe isithupho.
Zingaki indawo ozaziyo lapho kubhaliselwa khona njalo abantu abahambi umango omuthi?
Ikakhulu njengesenta yethu hayi of course isenta singathi bugcwala ku-area yethu, kodwa ye of course yebo kwabanye kungaba khatshana kangako nje ngokuthi nje umuntu yena uyathanda ukuthi into yonke yakhe ibe seduzane, kodwa hayi sikho sinotifaka kangako. Even lanxa ungelasithupha you can use i-passport le ncwadi zone zokuzala la yilokhu zeni i-registration ikhona la iseduzane futhi. Ahambe uye-communicator lo sobhuku uyakhona ukuku-assista akubhalele piece of issue then sukuhamba uye-collector those khonokho kuyabe kufunakala.
Ngobelieve kawule senator we-Cholocho ebandleni le-MDC elikhokhelwa isikhwicamfundo u-Welshman Ncube, ngibona ngani uhlelo lolu isikhathi abantu abasinikwayo silutshwane, le ndlela abantu abatshelwa ngayo ukuthi ama-mobile teams azafika silutshwane la sisikhathi sakhona sokukhankasela lokho, kodwa kungasenani inanzelela ukuthi abantu abasebe-rejistile ukuvota ungananzelela balutshwane sibili kakhulu. Ngiza kunika isibonelo njengama-centers amanye kuma-mobile teams e-Cholocho ngani uzananzelela ukuthi i-three days kuphela esigabeni esinjawo ekodlamini ngani ulutshwane kakhulu lokho, abantu baningi kakhulu ukuthi beke beneliswe ngamalanga amathathu kuphela ukuthi basevise.
Kodwa labo abawutholayo umbiko behambe ukuyabhalisela ukuvota kule ngxaki abahlangana lazo?
Akathesi ngikhuluma nje ngisendleleni ngiyakhona e-Cholocho, sizananzelela ukuthi amalanga nalawa sike sikhangele sibone ukuthi abantu bancediswa njani ukuthi barejiste ukuvota. Ngathi abantu basukumele phezulu emangweni wakithi futhi njalo abantu bangani bayadonda kakhulu, angikwazi ukuthi kumbe kufuna yona i-voter education kakhulu eyiyo ngabe iqalile than ukuthi abantu barejiste khona ukuvota.